salamukela la emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 29 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
On behalf of the organization, OBED was organizing the protest against the government. Because you know, they are whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bakhe abachayo kakubi babotshwa ngamapholisa eHarare bebesemthethwandaba lamhlanje. Abasakhulayo abavele endaweni ezehlukeneyo zelizwe baqinisa umkhankaso wabo ukukhuthazana ukumanyana edabeni lokwala ukusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela. Ukuqhubeka kokonakala komnotho elizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena ezitaladeni zitshengisele zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obed Masaraure labanye bakhe bachaywe kakubi babotshwa ngamapholisa emzini weKuwadzana eHarare ngesonto basiwa emthethwandaba lamhlanje. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usiphalolo daba ngokugcweleyo.
UMasaraure obotshwe ndawonye lo Pride Mkono wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezifundi yezinasu babikwa betholakale beqoqa ukutshengisela ukusola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukungatholi kwababalisi iholo ngesikhathi, isimo somnotho elizweni lokunye, kwathiwa baqoqa umvukela. Mnumzana Melusi Siminde yisiphathamandla senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso yabasakhulayo owe Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD. Ekhuluma emele iYard uSimwinde usole kakhulu ukuhlukunyezwa kwabo uMasaraure abenhlanganiso ye-RTUZ elilunga lomanyano wabo weYard.
On behalf of the organization, OBED was organizing the protest against the government. Because bona abakuthakazele whatever is happening in terms of education and salaries and so forth.
Ngemva kokubotshwa lokutshaywa kakubi izolo uMasaraure bamiswe phambi komthethandaba kamantshi bemelwe ngamagqwetha wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights namhlanje batshelwa ukuthi baze emthethandaba njalo mhla ka-14 lomhla ka-15 ngozibandlela ka-2016.
Kathi esisikhuluma nje amathisha bahole namuhla and imali kule shortage that is 40%. Kusengisa ukuthi vele bona kababakhangele and singakhangela even ama-conditions ama-rural teachers. Singaya ezikolo ezinjengedinga amatisha vele balala phansi akula zinsi balala ezindlini vele zotshani. So kuthengisa ukuthi konke lokhu ukuthi abantu bathengise ukuthi no, we are not yet barejustikethi yabo kuthiwa bayabotshwa. So thina as an organization lokhu kuthengisa ukuthi vele thina i-government esisebenzisana nalayo is illegal and it's not accepted.
Lesi senzo samapholisa sisolwe kakhulu zinhlanganiso zabasakhulayo hatshi eyeyadi kuphela, kodwa zakhuthaza njalo umsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mpoko ukuthi angenele edabeni lokuncitshwa kwababalisa imali zabo zamabonus kanye lokuphuza ukuthola iholo labo abacine belinikwe lamhlanje, kodwa-ke likhitshwe imithelo ephezulu kakhulu ebekade bengayinakaneli ebeyithuse okwamagama. Ngimele iStudio 7 NgoPraxedis Jeremiah ngise Washington DC.
Siyabonga Praxedis. Kunjalo nje abenhlanganiso yabasakhulayo abavela endaweni ezehlukeneyo zelizwe okugoqela lasezigabeni zeMandebeleni abakade bebuthene eHarare sebeqinisa umkhankaso wabo wokukhuthazana ukumanyana endabeni lokwala ukusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela kwezombusazwe. UPraxedis Jeremiah usiphalolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yomanyane we Youth Advocates for Reform and Democracy yathi bathi sebediniwe ngokusetshenziswa njengezikhali zokuqhuba udlakela ngabadala ikakhulu abasemabandleni ezombusazwe afana lezano PF MDCT lamanye abayile yathi laba bathi bona kabasekeli ezombusazwe kodwa bamele indingeko zabasakhulayo lokuthi labo bakhethwe ezikhundleni zobukhokheli hashi kubizwa ukuzoba izikhali zokusetshenziswa kuphela nxa sokulodlakela. Umnumzana Phesweti Jena ngomunye wabasakhulayo abeyadi. UJena uchazisa ngendingeko zabo njengabasakhulayo.
Sinalathi abanye sangena kikho sisetshenziswa senza okunye. Olathi siyazibuza ukuthi ngawe sithelani isikhathi ngoba ama achievements akhona ama results akula ma results aphumayo onla abadala yiba benefitayo not us. So kathi sithi at least singabona singaphusha into yethu ama youth ku ease ukuthi a youth e understand i need yomunye umyouth than ukuthi ungatshela umdala into yabe ukukhangela vele uli junior kuwe. They will not listen. So at least if we have youth leaders, I believe ukuthi we can go somewhere.
Ebuzwa ukuthi kungani ngezikhathi eziningi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe okunjengokubhalisa ukuvota lokuvota ngokwakho kukhetho. UJena uthi yiso esinye sezizathu asebebombe ngayo lumanyano ukuze bafundisane ngokuqakatheka kokubhalisa ukuvota.
Vele mbona i-opportunity vele esephumile leyo ukuba layered lay ngoba it's going to educate qhayisela kithi kuma provinces then sesenza ama district structures lapha lawo sawafundisa same thing siyaphansi kuma ward structures sawafundisa the importance of voting.
Umnumzana Melo Sisimindi ngesinye njalo isiphatha amandla seyadi la ugcizelele ukuthi lumanyano wabo kawukhangela ukuthi osakhulayo ngowaliphi ibandla lombusazwe ngoba kumbuthano abakade bekuwo bekulabezana uPF asebevuma ukuthi umumo kawulungelanga abasakhulayo lasebandleni labo.
Ndingakhangela even during 2009 to 2013 laphana ama-youth they learnt a lesson ukuthi even otswangira bethe beku-government they forgot about ama-issues abo ama-youth. So thina njengama-youth let's abandon this ama-pertinent issues ukuthi we are fighting ama-personalities. Why can't we fight ama-ideologies which are against us njengama-youth? So I think umoya lwana ka-1970s to come back to your question usuwa rejuvenated. I'm very happy umfana lwana obekhuluma is a ZANU-PF and they even support umgabe but yena uyakhuluma ukuthi ama problems akhona for sure. Now ama politicians what they do baya divert thina uyakhangela ukuthi baya fight for simple issues even labana babe threaten ukuthi umjuru sifuna ukumchaya during that conference babe ngama youth kathesi even ugomwe is now nowe sesikhangela lwana othiwa ngukunaka Jimmy Kunaka who he was leader of. He was even apologizing to Zimbabweans.
Abomanyano weyadi bathi sebezama ukuthi bavuselele umoya wedlabuzane kubontanga balamhlanje kusifiso sokulwela ukulungisisa osokuwonakele elizweni labo esinjengaleso esabakhona lapho abalwa impi yenkululeko ngeminyakeni yabo 1970 bazinikela impilo yabo kuyalwela ilizwe ukuba lisuke phansi kombuso wabancindezeli labahuquluzi benotho. Ngimele Studio 7 ngise Washington DC ngupraxitis Jeremiah.
Ukuqhubeka kokonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi izisebenzi zithembise ukuthi zingangena ezitaladeni zitshengisela zisola indlela uhulumende abusa ngayo. Lokhu kwenzakala lanxa ngesikhathi esedluleyo ukutshengisela akuzake kwamukelwe ngabaningi okwenza kungaphathisi lutho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Sam Ncube owake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-AAG.
Inohlupho olumangalisayo njengelizwe elise-Southern Africa eselingenele uyanga olumangalisayo. Ubuyanga bubukhulu leminyaka buyabonakala ngoba abantu abangasasebenziyo kuleli lizwe 5%. yatshengisa ubunyanga obumangalisayo ngoba kwamanye amazwe angumakhelwane e-Southern Africa anjengabomalawu zamozambique nabo-South Africa labo-Namibia babu-20 something percent yabantu abangasebenziyo ubunyanga obumangalisayo olunye uhlupho selube khona oluzadala kunzima obumangalisayo akusele akubanga izila likani idisembe yaphela izulu yakantilile akukalinywa inotho yamazwe anjengathi esathuthukayo iphakanyiswa yokulima xa kungalinywanga lapho kuyakhula mkhethi ngamsola hhayi kuba nzima but okunye izifo nalokhu kukhona ukuthi izinto zibe phansi kubangelwa yokuhlela nokugebenga okokuthatha imali omibe ebantwini abaningi isisiye ebantwini abamthwali.
Manje ubona ungani kuyini okungenziwa ngesiphangiphangi ukuthi ilizwe lingaqhubeki lilokhu lisonakala kangaka?
Okungenziwa nami ngakutho ngaphana kuqala abantu bephilwa izwane zezemba sazeziziletha ize abantu babuyithwali kaphile ndaweni kabantu bengabani kaniliso ilizwe lelelemtuyosiyoisizalasilimbanga so kathezi njeiphanzi sithi laba ungakwane luhlangothi lawo ngoba libani sekumele senze into engazeliyenziwe e-Afrika asengenziwa ngamazimbabwe njewa afundile ezindaweni zamazwe e-Afrika ukuthi sibuye ndawonye sikhohlwe ngokuthi kuzikesiiqezi ntoezivuta ngazo sikhulume nenotho ngoba inotho silimaza sonke sikhulumisane ngabona lokho sokusivelile sibe nalesi sitha esivunyanga esisivelile ngoba nathi lokho sisethulele abanye besiyale abanye besiyale akunasingayenza ngesinye ngoba
kudaba lwalabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi abavela kwamanye amazwe, ubona ungani kungenziwani kakhulu ngemithetho le abanye abantu abathi yiyo ebaxotshayo abafuna ukuzoyenza amabhizinisi?
Hayi, umthetho lo abantu bawazawubale umthetho lo ukhuluma ngezinto ezinjengamamayini okugedwayo ukhulume ngezinto ezifana nalezoezinto ezinziwa phansi okanibazofuna kumabhizinisi kawunqapeli abantu ukuthi abantu into asebeyazi yezimbabwe bayazi izifizelo elathatha amapulazi abantu ngedlakela sosebebona ngazathi lakubhizinisi i-51.9% yona leyo imile i-registered kodwa izinto umongameli welizwe uyathi ukuthi khonakhona xa kuyukuthi uyamsingene ematertari ekuthengiseni kukho konke lokho ongasikho okugedwayo kuyavulelana.
Lo-ke ngumnumzana Sam Ncube, ingcwethi kwezomnotho njalo wake waba isiphathamandla senhlanganiso elwela ukuthuthukisa kwabensundu i-Affirmative Action Group kumbe i-AAG. Sixoxela ecingweni ekobulawayo. Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela inhlupho ezibhekane labasakhulayo ikakhulu kuhlangothi lwezemfundo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma
when we bow,
silale ma
when.
Ukuhlelo lwamasiko lenhlala kahle kaZulu lamuhla ngabesilisa abakhonona ngokuthi bahlukuluzwa ngabesifazane ikakhulu labo abahlala labo ezindlini. Kulabesilisa abafika inkulungwane lamachumi amane 1414 ababikela umthethwandaba lonyaka ukuthi bahlukuluzwa ngamakhosi kabo zabo ezindlini. Kambe kwenzakalani ezindlini lapho abesilisa abathi bahlukuluzwa ngamakhosikazi? Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mphoseng Sibanda ohlala eNkayi lomnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala eGwanda.
Ngiyakuzwisisa baba kakhulu. lokho kukhona kuhlukuluzana ezindlini kubo baba nabo mama. Angisoli futhi ngoba lathi omama sikhona esinganelisi ukuzehlisa kubo baba. Ende kuqakathekile ukuthi singomama sanelisi ukuthi siphile kuhle lapho umngethu nxa kukhona okusehlulayo siye emthethweni ukuze sincediswe ngoba khona ukuthi siphilisane nzima akusiyo into enhle. Ekuqaleni sibili kudala besikujwayele kusenzakala kubo mama besisizwa ubuhlungu ngakho. Kodwa athi sisokubuhlungu ngoba sikubona ingani sonke sesiphila impilo efana naye ukuthi siyahlukuluzana ezindlini labo baba labo bathwele nzima asiyo into enhle sibili mangamake.
Baba Mkandla nantu dabu uyaluza lawo baba.
Hayi ngiyaluza sibili ngiyamuzwa lo mama ekhuluma ngivumelana laye kakhulu. Ngiyahle ngiqale ngokuthi mina lanxa bekukhona izolo bekungavamanga njenganamhlanje ngobana njengoba esitsho umama indawo yakhe yayisaziwa lo baba laye esaziwa kungayisiko ukuthi ubaba wayenelungelo lokuhlukuza umama. Angithi vele lo lalo mphakathi ulezilima zawo ngobana umuntu wesifazane esintwini ubeqakathekiswa kakhulu. Ubusuthola-ke ezinye izibhanxa yize ezazikholwa ukuthi umfazi uzwa ngokuthaywa njengomntwana lanxa kadesi kulezi nsuku labo abantwana vele kakusamela abathayo. Awusoze kwehluleke ukuthi amadoda amaningi ayedinga ukuphephela esithethweni ngobana sebekhona omama abathi siyalingana nsense. Abanye ke baze bathi mina ngcono, abanye omama babasebenzi amadoda akasebenzi. Ziningi izinto ezigaba ikakhulu kuleli lizwe leZimbabwe kulezi nsuku. Abantu impilo zabo ziphambanise kakhulu ngomnotho lo omi kubi, le misebenzi engekho, lokukhankasela ukuthi amalungelo abantu bayalingana. Abanye basebebona engathi konke lokhu kuthi ukuthi sekumele kudelelwane. Kuningi kakhulu njalo angimangali ukuthi amadoda la asegijimela emphepheni. Njalo ngiyabasekela ngobana udlame ludlame, akukhathalekile ukuthi lwenziwe ngubani.
Nkosikazi Sibanda uyazizwela lawe. So khonapho-ke nxa amadoda asegijimela khona ngale emthethwandaba, pho-ke imizi icine njani nxa kunjalo?
Imizi yethu kayisamhlanga nxa kungaleyo ndlela ngoba iyabisizenga akusela thando phakathi kwendlu. Khona kasekahle kuqakathekileyo ukuthi loba kungaze kube kusebenza umama uba bengasebenzi, into yonke liyitholayo liphakathi komthato ngeyeni lobabili. Ayisikho ukuthi wena ungahola njengomama kumele uthi imali leyo isetshenzwe yimi. Ngakwe ukuthi ngeqiniso ngeqiniso umuntu wakho uyamthanda. Ebaningi obaba abangasebenziyo kodwa phela savumelana ngaleso sikhathi. Kwesinye isikhathi yena nguye wayisebenza izolo bekunika nawe futhi nxa usuthola njengomama zehlise kumkakho umhloniphe enjalo yilokho ayikho khona ngoba kakusintando yakho yakhe kuyintando yomumu wolizwe esikuwo yodala ukuthi obaba bangasebenzi ngoba imisebenzi vele kayikho. Yikho sokusidalela khonokho ukuthi sibe nosipho olunjalo. Njalo okunye mina nginanzelelayo la ngenkululweni aleyo ukuthi omama sithe sikhalaza ukuthi silohlupho sezwakala ukuthi silohlupho lokuhlukuluza ezindlini kodwa thina sibazange sibekwazi ukuthi sizibambe njani kubomkethu ukwenzela ukuthi i-society iqhubekele phambili sibe ngomama abanesisindo ngoba nakhona nxa baba sesiye emthethweni esisithi tshaywa yini. Mina ngedwa ngizwa kungilulaza ukuthi ngiyabangasela sithunzi kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu ubuntu bakhe akube khona sihloniphe elokhu ayikho khona ngoba thina esintwini umuntu ongubaba uyahlonitshwa uzehlise. Ngitsho nebhayibhile esiyibalayo ithi bomama zehliseni kubomkeni.
Baba Mkandla, vala khonapho.
Ngivumelana laye kakhulu uNkosikazi Sibande lapho. Abantu babasuke bethathe le mikhuba yezizwe njengoba ngihlala ngisitsho. Umuntu azikhohlwe nje angakwazi ukuthi ungubani. Abe sebonguba yimpo nje. Ele simo somuntu kodwa ubuntu bungekho. Ivele indaba yemizi iyahluba la izolo. Indaba yemizi ibiba ibangehlulana bebabili laba bantu. Ithelwe emndenini kuqobiswane kungela kuphakamiselana intonga.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, obexoxa lo nkosikazi Mpokiseng Sibanda ongukhansila wenkayi. Bonke bebexoxa lo Kips Dube weStudio
7.
Umnyaka ka-2015 ulethe iningi labantu ezitaladeni ukuzathengisa impahla etshiyeneyo lizama ukuziphilisa okulitshiye ligijimisana lamakhansila athi akumelanga abantu bathengisele impahla yabo ezinkini yedolobho endaweni ezingalawulwanga njalo bengahlawulanga abathengisayo laba besithi indawo bazinikwa ikhansili abazinikwa ikhansili azeneli. Okunenga sikuzeni kuNothando Sibanda isiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
Abadala bathi indlala idlisa amanyala bekubonile ukuthi odubekileyo uphathe ingqamu ngasebukhalini bayo kungela ukuthi angaphephelaphi. Le impilo yiyo esiphilwa liningi lezizalwane zakuleli eseziphila ngokuthengisa ezitaladeni iningi lingelamvumo yamakhansili okwenza kudlalwe umacatshelana njalo nje. Kukhanya lokhu kuzakuba yinsakavukela umchilo wesidwaba. Izakhamizi ezithengisayo zisithi phinde zisuke ezitaladeni. Nanku imisebenzi iyaqhubeka iphela, amakhansili lawo afanele yakobulawayo, echaya phansi ngendololwane, ethi akazukuvumela abantu bethengisa bengela mvumo, njalo bethengisa endaweni ezingekho emthethweni. Lo nyaka bekuyingwelenja phakathi kwamakhansili labathengisayo, osakhulayo othengisayo, umnumzana Emmanuel Mpofu, athi kuzaqhubeka ngomnyaka ozayo, ikhansili ize iguqule imithetho yayo yokubavalela ukuthengisa.
Awula muntu osebenza la kathesi. Abantu bonke bagcwele esitaladini. Vese thengisa khona aba vele asuki futhi la. Noma bethela te sesibuyele emakethe sesiyawudesinye staff sesizosetha la. Ende bengabuya futhi okwesithu sesixabana labo.
Usekelwe ngomunye njalo othengisayo, unkosikazi Maria Mbiyabulawe, othi ngomnyaka ka-2016 uvele akanyikinyeki, uzimisele ukubhekana lamapholisa kamunicipala. Aba wabiza ngokuthi ngomakhokhoba, gazi ukuthi impi yakhona izalanyulwa ngubani.
Isitkanzi uvele yasitathela istaff zethu vele singela ndawo yokuthi siyathengisela ngapi. Nxa kungukuthi bayasinika indawo yokuthi siyathengisela vele asoze siyale. Bengasinika kuphela vele siyahamba kumbe besithi sibhadala ama-dollar siyavuma. Ama-industry avaliwe, ngoba bavala msebenzi. Vele siyagcina abantwana lokuthengisa lapha. Bona babuya bezostrethena lapha besitshaya besilimaza izandla. So bafuna ukuthi siphile ngani, siyenzeni, siye ngaphi.
Umeya wedolobho lakobulawayo, uKhansila Martin Moyo, uthi bayazwisisa ukuthi inotho yelizwe kayimanga ngendlela, kodwa kungumlandu wabo ukuthi balandele imithetho yedolobho esithi lingaba yini nxa wonke umuntu ozwa kusitsho engayekelwa esendlala impahla yakhe yiloba kungaphi aqale ukuthengisa. Udubo ikakhulu uthi yilaba abangalandeli imithetho abathengisela ezinqoleni lemakhadibhokisini bebhodabhoda bethathela labo abalamalayisensi okuthengisa ibhizimisi.
I-council yethu is a pro-poor council. Labo abangenamali kufanele begcinwe ukhansel. Ukhansel uzabagcina njani? Liyacomplain ngoba lina lihlezi endaweni zenu elizibhadalelayo. Likhala nalaba abanye opirate la. Yini elithi protect us from ama-mobile what? Vendors.
Okhokhela inhlanganiso yabathengisayo kobulawayo, iZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, unkosikazi Musa wenkosi Nyoni, uthi abakukhwabithi ukuhlala ezitaladeni, kodwa benziwa ngumumo welizwe lokwehluleka kukahulumende ukudala imisebenzi. Uthi umeya wedolobho kanye lekhansili yakhe bayalwazi uhlupho lwabo ngoba bahlezi bekhalaza bedinga ukwengezelelwa indawo zokuthengisela kungela obatshaya indiva.
Izindawo zokusebenzela azikho, azitholakali. Siyancenga ukuthi sizithole. Okunye okwakhathesi sibhadala $14 esilesikhalazo sokuthi yehliswe. Sesibhale saze saphuma amathuthuva ezandleni. Saloba ipetition sincenga ukuthi i-weekend trading ye-tablo yehliswe from $23 to $12.
Yisisana sana umtshato wezinja akwaziwa ukuthi iyozala nkomo ninga lolu daba ngo-2016. izakhamizi lazo zilembono etshiyeneyo ngokuvunyelwa kwabantu ukuthengisa edolobheni. Abanye besithi kabayekelwe abantu baselele imuli zabo. Abanye kungabathi hayibo, liyaba lidolobho bani abantu behamba beseqana lempahla ethengiswayo kungathi akula mithetho elizweni. Lo nyaka umphathintambo ogatsha lwezemali wamisa ukuthengiswa kwempahla eyake yasebenza evela phandle kwelizwe endaweni bese sisaziwa ngokuthi kusekhothama, kodwa iningi alikulandelanga lokhu. Abezombangazwe labo bavamile ukusebenzisa abantu lapho kuyiwa kukhetho kuthi wehlalani lithengise, kuthi soludlulile, kuthi wethuthani ngoba alilayo imvumo. Akwaziwa ukuthi ezombusazwe lezenotho ziliphatheleni ilizwe ngo-2016, kungakho akwaziwa lapho kuzawela induku lokuxakuxaku ngalokhu kucabana phakathi kwabathengisayo lalabo abaphethe imithetho ngomnyaka ka-2016. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.
Akwezemidlalo ke lamhlanje abalandeli beqembu leHighlanders baphuthe umnyaka bethokoza ngemva kokuba iqembu leli liphakamise inkezo ye-Easy Call, kodwa indlela elidlale ngayo kumidlalo ye-PSL ikhathaze abaningi. Okuningi sikuzweni kuJoseph Njanje.
Ekuqaleni komnyaka iqembu leHighlanders liqhatshiwe umqeqeshi uBangani Mafuku bathathe isikhundla ebesiphethwe nguMakumate ngemva kokuthiya umsebenzi kaKelvin Kaindu nyakenye. Umfoka Mafuku uthembise ukuba iqembu lebhosu lizadleka nzima, kodwa akusamhambelanga njengokufisa kwakhe ngoba leli qembu lehluleke ukunqoba amaqembu abevele edlala kusigaba se-PSL benelisa ukukhulela amaqembu amancane avele kusigaba sika-Division 1. Induwo zeqembu leHighlanders bezingasizwa ezenkundleni kuphela ngoba like lathwala amagabha avuzayo selimangalelwe ngoye ngumdlali walo uMasimba Mambari, yena ebelimkweleta imali. Lenelisile iqembu leHighlanders ukunqabela ukuthathelwa impahla obese kumele ithengiswe ukuze ubhadalwe uMambari, kodwa isiphathamandla sebhoso uNdumiso Gumede ngaleso sikhathi uchaze udaba lukaMambari njengesibonelo sokuba kulabantu abaziphilisa ngokulwisana laleli qembu.
Mambari never came here to say madoda sithi let's sit high, we can give you $200 every home game. Let our right. Instead kulabantu abalanda yena njengoba usitshile ngalaabula square it was chiya ngona ngale thina singakulwela ngokulwela because they have a share commission, is called commission. If we get it, let us use a sneaker pay.
Kuthe sekusele imidlalo eyithoba munomunye ukuba imidlalo yeligi ifike komlindi uyacina, uMafula ahlekelwe ngumsebenzi, indawo yakhe yathathwa ngu-Amin Somaphiri, yena obesebenza ndawonye loCosmas Zulu. USomaphiri uqhube kuhle kakhulu njengoba yenelise ukuqeda imidlalo ye-PSL iqembu leHighlanders likuzinga lesithupha engalaneni yemiklomelo, waphinda njalo waphakamisa inkezo ye-Easy Call Cup. Loba kunjalo inkokheli yeqembu lebhoso ithi uSomaphiri loZulu kabasoze beqhubekele phambili beqeqetsha leli qembu, kodwa kuzaqhatshwa umqeqetshi omutsha ovela phetsheya kolwandle. Ekhuluma lentathelingo lwesine olwedlileyo uSomaphiri uthe inkokheli yeqembu leHighlanders yayivele ingabaphanga lomsebenzi ngesihle.
Isituation esasisebenza kiyo zayinzima, izinto zonke lama-results afuneka khonapho khonapho. Bayakwazi ukuthi thina abanye abantu abadlisiyalendaza siyakhulumela eceleni. Mina lo mdala vele umuntu odlisiyalendaza asibekela sibathande. Siyadlisibatsheli vele abadlisiyalendaza. So maybe they were trying to silence us with the nagu to see shule ready na nisa lasi ni sali ni kichasa.
UZulu yena uthi wemukela isicelo sokuba azophathisa iqembu leHighlanders ngoba efuna ukuletha injabulo kubalandeli beqembu, njalo lokhu wenelisile ukukufeza.
Mina ngikho lapha ukuthi ngidlalele ukuthi uCosmas Zulu ngoba ibizo leli lawazokuthi ngilapha ukuthi i-family yeHighlanders ithabe njengengakutho ukuthi futhi iChristmas leyiphela besimayila.
Ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe laye ugcizelele ukuba uyathokoza ngoba abalandeli baleli qembu beqede umnyaka bethokoza ngemva kokuhlukumezeka phakathi komnyaka leli qembu liqhuba nzima kumidlalo yeligi.
Baba la masupported the last day. The last day tokudlala ibhola la besuke bejabule futhi cup kumnandi kuyo. Sanikele Christmas present.
Lo nyaka njalo iqembu leHighlanders linelise ukuthola amabhasi amabili, eyinye kuyileyo ethengwe iqembu liphathiswa ngu-retired Colonel Chinga Dube, yikanti eyinye ivele kunhlanganiso yenyaratso. Umqeqeshi okhangelelwe ukuphatha kuqembu leHighlanders ngomnyaka ozayo ngu-Errol Akbay, yena oyisizalwane selizwe leHolland, njalo-ke wafika wazokhulumisana lenkokheli yeqembu ensukwini ezedluleyo. ngimele Studio 7 ngobulawayo ngiJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.